njengenhlangano niso siyayamukela kodwa ekwamukeleni kwethu sifuna ukuthi kube le clarity ithetha le ilabantu abathengisa ama fruit and veg isektha le ilabantu abathengisa i-clothing kulama welders kulabantu be-transport so the question now ku-government ukuthi how are you going to distinguish these sectors, zehlukanise. Because when the government was saying informal sectors they should formalize, thina njengenhlanganiso way for that. No, let's formalize ngoba kulama privileges amaningi ngokuformalize. Kodwa khonapha uformalization yangkhona, nxa sekuza kuya ama-taxation system manje, so sebesifuna ukuthi ube clear kwazakale njalo ukuthi asoze kube labo corruption obazatholakala khona lapho. Ungakhangela ini economic perspective imishini leyo ukudura kwayo le installation and everything vis-a-vis the tax abazayithatha ebantwini ngelihlo lami akuhambelani. I-government sibile funa ukuthi ithole imali from the taxation system but at the same time is incur more debt.
Siyezwa njalo ukuthi uhulumende uphakathi kokudingisisa abangabhadali umthelo nxa bethenga impahla neminye nje imithetho. Ngakho linyathelo elihle yini lokhu kumbe akuphathi kuhle abasebenza kumabhizimusi asathuthukayo?
Thina njengenhlanganiso sithi akumelanga sikhangele izinto esezifikile ezindlini zabantu because laphana sebesesiphambanisa i-violation of i-privacy yabantu. I-government futhi ifake ama-boundaries okuthi vele akusoze kube lethuba lokuthi kungene impahla ezivela kwamanye amazwe zingekho declared. Ungakhangela kwemazweni lawa esingathi ngama-developed countries, it's very difficult ukuthi umuntu engenise impahla from outside ezileta engazideclarewa. Thina kwesehlula njani? Kodwa okusalayo i-government before isiyangena door to door trying to confiscate ama-goods lawa from abantu ukuthi angene njani bengelathi ukuthi i-government kuze yona ikhangele the elephant in the room which is the corruption from ama-institutions abesema-border post avumelayo ukuthi impahla zakhona zezingene zidlule beliphatha lezi azibuyi ngama-aeroplane ukuthi ziyalendela ezindlini zabantu ziyadlula kuma-roadblocks zidlule endaweni eziningi.